Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo.
Kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu.
Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokudla ezitolo.
Imali yenasa allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye inew dispensation abathi Second Republic le yabuya ngekhulu batshintsha.
Usenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga ngahedalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF.
Umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku-Studio 7 kabuhlungu kanje. Uze ibambe ebamba phezulu indaba ekhohlwa ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukutshiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele emathebhela nakula Ndebele ezobusa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo. Lokhu kulandela ukutshengisela kwamalunga alinhlanganiso ebulenjini ngalolu daba kanye lokubotshwa kwababalisi abalichumi edolobheni leWetsa izolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso, yena othi ababalisi bazihlalele emakhaya ngoba bengelamali eneleyo ukuthi baye emsebenzini.
Okwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele oka Red Monday ukuba phakathi kwababalisi akade bevunile okubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphathekekiwo. Lo hulumende ubonakale esedadazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba amazwi kwethu uhulumende sebe sesikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yenevele engafuni ukutshela iqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini eliza kwenza. Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulohlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende simnike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe iselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Uvele emalangeni adlulileyo kube kwaba khona umhlangano phakathi kukaministri kwabameli bakaministry of education labameli benhlanganiso zababalisi, lapho kwakuvunyelwane khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini. Izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuni ukukhwezela iholo, sifuna bisele imali esasiyithola 2018 October. Imali okube encane yangkhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini, sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ngokuba sibe sisemsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufunayo mhlaka 3 asiyi emsebenzini. lokhu kungayisikuthi sithi siya strike asenelisi ukuye emsebenzini akade belokhe bengunguna babone ukuthi ngempela ngempela umbalisi kenelisi ukuye emsebenzini ababalisi sebekuhamba ngezicathulo ezijekileyo bagqoka izigamba into esasingayazi vele ikhona bahamba bengadlanga pho ngoba nokumele abelokhe enceda uhulumende sokumele siphume dandalasi sibe sigcekeni kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlule kuwuhamba
khona ezikolo kunjani sikhuluma kanje njengoba zivuliwe
isimo ezikolo sibucayi abantwana abaningi sibabona lokho begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi abazali imali yefisi kabalayo ababalisi lalamhla abanye ade sebehambe bayaboleka izimali bayihlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sizothiwa abotshiwe amabhasi la athiwa ngama-intercity aphuma isemakhaya la sizothiwa abotshiwe ukuthi adingane emarenkeni impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoke izigaba sigqoka khonoko okwakuvele kukhona kodwa-ke ababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathesi basezindlini zabo abantwana bagqoka khonoko ababelakho kunyaka ophelileyo osokukudala umthetho weWHO uthi imaski yaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile bazithola ngoJanuwari belokhu bezigqoka kathesi nge-lockdown zivele seziluphele asikezwa uhulumende kumba sikaboni lapha anikeze khona amamaski
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Uhulumende ubikwa isithi ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kuqhubeke kuhle njalo iningi lababalisi belikhona ezikolo kukanti uhlezi esithi ukhulumisana lezisebenzi zakhe zonke ngodaba lweholo. Inhlanganiso yabakumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust ithi abantu asebetshiye umsebenzi bathwele gadalala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla ezitolo kanye lembadalo yabantwana ezikolo. Ithi impentsheni eholwa ngabantu laba ayeneli lutho. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engafuni ukukhulumisana labo ngalolu daba.
Inkinga esilayo yokuthi yona iministry esidila ngayo kungani kayifuni ukuengeja i-association yethu. Sibona isithi yona iministry belabor plazilabo abenasa besithi libaningi kakhulu ngoba sekulama-forums amaningi awama-pensioners. So bathi bona sebele nkinga yokuthi bangahlangana labaphi. O-pensioner esibakhulumayo nxa sikhuluma enasa. Imali yenasa allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu kwaba khona lokuthi khona batshintsha imali kade siyithola ngoba sasithola ama-US dollars i-100 US dollars yayimali sibili bathi sebengenile uminister of finance wathi yena ibhondi le-USA kuyafanana after some time watshintsha wathi yena bondi C 1-3. After some time wachincha wathi yena ibondi C 1-15 against USA. After some time wathi yena sesisebenzisa i-market rate. After some time wathi bona sebesebenzisa i-auction. So katesi i-1 US dollar is equals to 86 kumbe 85. Ngithi 86 ngoba i-85 point something.
Katesi ungathi lihola malini?
Katesi opensioneer abaningi sesithola about 3,000 bond. So ungakhangela wena ukuthi laphana ngangithola 100 i-US. Iyadlalwa ugwelegwele lapha ngoba kwadlala isitsotsi ngoba kwakufanele ukuthi khona laphana itshintshwa lathi sasifanele ukuthi sinikwe i-rate yona leyo kutsho ukuthi nxa ngangithola mina 100 kathesi ngangifalela ukuba ngithola 8,000 ngoba yamultiplier i-100 ngu-85 lowa so 8,500 kodwa kathesi ngithola mina 3,000 ungakhangela nxa sikhuluma ngama US dollars unga divide ngo 85 lowa, I think sengithola about 84.40 dollars. When mina ngangitholani ngangithola i 100 US dollars. Into le pension kaizange ichaye kuphela enasa. Yachaya even kuma private pensions. Njengathi thina abanye sasebenzela amanye amakampani ale pension. Lawa amakampani ayisiniki pension. Lawo ngomthetho lo owabuyisha nge Second Republic a safektwa khona le pension zethu. So kathesi sesihlupheka akakhulu. Ngoba sathathelwa imali ungabona ukuthi khona ngithola 3000 ngangifaluti ngibe ngithola 8000, that's a difference of 5000.
Umnumzana Gideon Shoko ngwenhlanganiso emela abantu abakumpentsheni, i-Association of National Social Security Retirees Trust. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi. Senator Khalipani Phugen owebandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhugen labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF. USibanda ukhulume lokhu kungxoxo ayenze le-Studio 7 ngomvulo echasisa ngokwabelwa imali phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act okwenziwa ibandla leMDCT nguhulumende. Khona kwakumele kuphiwe ibandla leMDC Alliance ngoba lilo elali lamalunga amaningi edalele ephalamende angena ngokuvotelwa. Kesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze lo Sibanda ngomvulo.
So ke kwathi ke uChamise seyalile wase sithi ngingathola bani engingasebenza laye, yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora. Uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018. Umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayi North kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament koBulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke baningi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathi nakwayo.
Leyo ke ingxenye yengxoxo esiyenze lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owaqotshwa edalele ephalamende libandla le-MDCT. Amazwi kaSibanda kawaphathanga kuhle umnumzana Phugeni uyibandla le-MDCT osithumele umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Indaba kababa uPrince Dubeko Sibanda ibuhlungu. Yazi umuntu omdala maye bopha umdlambula ethu chai point ekhulume ngazi, ekhuluma out of ignorance and out of abakubiza ngesilungu bethi ibula, foolishness. Ubula nje ubona umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku Studio 7 kabuhlungu kanje. Useyibambe ebamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhupe efuna ukuchiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele eMathebela nakulandebele ezobusa eZimbabwe bethi bazomgugura wundi. Besenza ihlaya nje ngento yobuhlungu kangaka lamanje sasebuhlungu kithi. Wayengayiqali lapho bemrecola, bekungavumelanga bamrecola inkantolo irula lethu ukuthi hayi uMakhupe nguyathi kumele athathe after babuthwa ngirayi. Kanjalo inkantolo into esiyaziyo ukuthi umthetho sekelo wenhlanganiso yethu wawutsho kanjalo. Useyibamba phezulu la eyichiya phansi le ngoba yilaba abantu abangama collaborators, abantu abasincindezelayo. Siyancindezelwa la ubhizi yena uthi sivula lapho esingatshana, sivuna lapho esingatshalanga khona. Yini esitshali bakangitshela ukuthi yini esitshali yena leyo kuvuna angiyazi ngoba yilaba abantu abacabanga ukuthi bona ukuya eParliament uyazihambela wena labantwana bakho, uthola imali, uthola imoto, uthola mina lo babuchief Ndlovu Ndlovu asinjalo sizosebenza sizosebenzela abantu bakithi ungahamba eParliament ubona ama debate sesiwayenzile sesidebatele ngemfundo yabantwana ukuthi abantwana abathole imfundo esohlonzini oluphezulu kakhulukazi abantwana basemakhaya kukhona kuloko kuthiwa iHansard ungahamba uyokubona yikutshala kwethu lo baba Ndlovu lokho kuvuna angazi uvuneni yena angasibonisa ukuthi yini esetshenziweyo la eseyivunile ngoba siqala phansi manje siyalwa sithi abantwana bemathebeleni abafundiswe ngabantu bemathebeleleni awuzukususa umuntu ongazi lutho ngezinto zemathebeleleni umntwana athwale nzima ngesikolo aphinde athwale nzima ngokufunda ulimi lukatitsha akulunganga konke lokho amathuba abantu bemathebeleni asithi aphiwe abantu bemathebeleleni lokuncane konke kwegolide okuvukayo kusiqhabuka abantu ngazo ukuthi baqhamuka kuphi bafike baphiwe kuthiwe indawo yabo bathathe babadinge lelo golide bamine lelo golide basuke bahambe bethiye imigwaqo ifile akula zikolo akula amaklinikhi akulani siyayilwa leyo nto eParliament kumanje ungabheka iHansard uzobona ukuthi mina ngidebatile ngaleyo ndawo ubaba uchief udebatile ngaleyo ndawo so angimazi le kuvuna akukhuluma yena ukuthi kuphi asikho lapho imoto engihamba ngayo kumanje imoto yami engayithenga i-twin cape yami anginayo le eParliament so angimazi ukuthi ukuvuna akukhuluma ngakho yikuphi thina sizosebenza la sisebenzela abantu bezimbabwe angazi sengihambe kangake nas ngifonelwa ngabazali umhlaba wonke le namba abantwana abapasile phukene inasta izwakala ukuthi thini ngihambe khona ngiye kulwa ngile baze bangena abantwana
lo ke ngusenator Khalipani Phukeni uyibandlale MDCT jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe igciwane le-coronavirus ngasikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 30,132, abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni le sebeyizigidi ezimbili lengxenye 2,582,705. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi imidlalo ethiyeneyo isizavunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 ebalisa ukuba abayabe bephatheka kuyo bamele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba owayengumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo udingwa ngamapholisa ngemva kokungayanga emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokugqoka ikepesi yebandla lezanu PF yena sexotshiwe kulelo bandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani kumagumbeni omhlaba, kumbeni omane omhlaba. Bantu beZimbabwe kuStudio 7 kanye mbingelela nabo abaphathi bethu, laba abasethulelayo iNews ezinhle, ezinhle eZimbabwe ukuthi omunye lomunye azizwele. Njalo silamalungelo ukuthi lathi sikhulume esikuzwayo lesikubonayo. Mina ngiyaqhuquzela ngumama uManxube ePlumtree, ngiyaqhuquzela abantwini abatsha, abantu abatsha, buyani lina eliphandle kwelizwe, buyani lonke lina abantu abatsha lizoregista ukuze ilizwe leli liphume emanyaleni anje. Buyani nini ekhaya lizoregista, lingakhuluma liphandle akulanto ezayenziwa, buyani nini ekhaya. Siyakwazi ukuthi lisebunzimeni kathesi ngenxa ye lockdown, buyani nini lizomeseka omunye wenu uNelson Chamisa onguye olikhokhela ayo ukuthi liphume ebuzimeni. Sithi phambili ngaye umfana, thina singomama siyameseka ngoba sinsi iZimbabwe yathathwa asikaze sibone ubuhle bayo. Uyani siphume eDibiti, uyani silincedise bantwa bethu. uyanini ekhaya thina sithi chete chete chamisa mana ngebizo lelele elithi MDC Alliance ungatshintshi ngiyabona
salibonani salibonani ku studio 7 ngibingelela labasazi ku studio 7 kunye labalaleli mina igama ngukazi Lothando Maseko ngokuhlala ngilapha eBotswana mina nje kuphela ngididwa indaba enye kuphela yaseZimbabwe ekuthini manje babhizi bathi bona kula ma-by election kanti ke wayinxabetheka kula ma-by election bevala nge-COVID-19 hayi phela laleyo mthetho ye-COVID-19 makayisebenze ngisho la kulabo abayibo abarecola ama-councillors abe kwengabantu ngani ngoba phela abantu thina sikhethile abantu bokuthi bakhona ukumela abantu kanti ke nxa kuthiwa bayarecolwa kubuye kuthiwe sokusebenza i-COVID-19 akusela khetho kanti ke manje kusuke kwenziweni ngoba phela abantu bayahlupheka ngoba nxa bezifakela abantu babo kubuye lina selisithi liyarecola asisakwazi ukuthi kwenziwani nomthetho lowo kawusebenze phela kulabo abarecola ukuthi ma kunje ngalesi sikhathi akulo ozarecola omunye makusetshenzwe kunjalo abantu bakhethwe ngabantu ngiyabonga
kunenzayambuhlungu kakhulu ngalezo dabhizi buhlungu nxa kalukhulunywa ngalo abantu abangabaxolisi ulangazangabeka umphablic baxolisa abantu ukuhlukumeza sabayikho khona kancincane akumthi ngihlukumeza ukuthi umntanami afakwe engigeni kuthiwa ngimgigi hliziyo yomuntu onjani ukuthi umntwana ufake engigeni kathi ngigiga umgigi umgigi azala hliziyo yomuntu onjani njani nabuhlungu nxangikhuluma lolu daba zibuhlungu kakhulu ngashaywa namanje impilo yami angithwali ligoma ekhanda angithwali inkuni ekhanda ngumuntu nje kanamajinxa ohlezi le ndoda ekuthatha ungumuntu ongathwali lutho ongathwali umgomo esintweni sikhangele ukuthi umnxeza kwenza umuntu okhangele ukuyancedisa omunye wakho ngumuntu nje ongokuhlala because of i-ground kodwa into abayikhuluma le esiswelela ukuthi ngiphatheni
studio 7 studio 7 linjani basakazi lebalandezi ngalibingelela ngalibingelela ku-studio 7 laphana sithi hayi 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 sihamba la upresident wethu Nelson Chamisa chinja guqula izenzo basadlala abantu bezanipef sanipef must go
oh selibonana ekhaya ko studio 7 linjani hayi siyaphila kakhulu bantu benkosi siyaphila hey ngiyadinga bafowethu ngicela usizo lapha ngisindiswa mahlango lo okhulumayo ngikhuluma ngiseBotswana ngidinga umfowethu mina wami uLouis Mahlango ongabe esazilanga bekhona shwa bantu benkosi ngicela ngcede ebe ngikwazi mina ukuthi use South Africa and uhlala eAlexandra eQ so kangela ma details akhe kangela numbers akhe ze phone so bengicela into ngabe lolwazi bantu benkosi ensize kakhulu ngiyamdinga lo muntu kakhulu shwa ngiyacela abantu lensize abanye bangamba bamazi ngokumbiza ngoLusto abanye bembiza ngoAnele abanye bembiza ngoLusto mina engikhulumayo bangazi ngokumbiza Sindo abanye ebe ngesazanayo nje Katripad ngoba besihlala eKatripad ku trip 137 Cork flight so zazohlukana lomna wami it was 2012 but saba la communication ngaba kwazi to say uhlale Alexander Q from there hey angazi ukuthi ngingambona njani ngisenzame ngendlela zonke sengehlulekile abangani bami bemphila labo kakhulu eKatripad ngoAbizo ngoMafa uMethu ngoTrymove bembiza ngoStiriri ngoKhondri bembiza ngoManimani uEdwini usibhekara angabe bazi nje ongabe nomele number yaphakathi kwabona labo uAbi uTrymo uStirili uMafa uMethu uBhekara uPhesi Stophesi ongabe le number nje kumbe yabona labo abantu shwa ngicela ngisize kakhulu endingi number naleyo ozabe elayo kumbe ozabe lolwazi kulombongeni eSouth Africa engikwazi ukuthi uThobe ehlala lombongeni lomunye kuthiwa ngumbeki but umbeki kangimazi engimazi umbongeni wakona ama-twins ema-11 laphana eCountry Park so ongabe ololwazi bengicela ukuthi embambe kuWhatsApp number yami eBotswana +26773528681 ngisindo eBotswana inamba yami yena leyo +26773528681 ngiyacela shuwa bantu benkosi ngiyacela linisize ongabe lolwazi enisize kakhulu ngiyacela sihlobo zami ngiyabonga
sanibonani ku studio 7 ndinjani sikhona hayi nathi ayikinto embi endabeni leka mnangaka yokwenza ukuthi
induna kube izizi ezingimelana nalelo daba lomphuqazwe ayihambi kahle ayihambi kahle ngoba uyabona thina ngapha ku WhatsApp ikakhulu WhatsApp uyo lohlupho ngendlela zokwethuselwa soma ngabe bebuya induna sezizobatshela ukuthi bayavuma bayethuka bayesaba WhatsApp mhlelo uvele uhleli nje ngoba ngathi bawukusaba waya waya ayikho into ekhona ngavele bethwa ikho lokho lokho ikho lokho bayesaba nje nelungelo lomuntu nje kalazi uma ngabe kuthiwa ungathi mina ngwe MDC solicala lelo lokuthi why wena ungwe MDC WhatsApp nje kuphela into engiyibona kwezindawo yebo haya akukho lokho kodwa WhatsApp uyo lohlupho uhleli wethu sele so njengamanje nje ukuthi induna izozophatha so sezizo izobuya izotshela abantu ukwenza abantu bavume bethuke besathi ngoba izilongo sokukhulume ini induna sibuya kumgabe toba nena lo mnana so mangabe sevele sibuye kanjalo nje vele nje sizaba ngeinto abantu sezaphila kanzima WhatsApp lohlupho kakhulu ngawo lezo zinto zona lezo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokwamukela amabutho avela kwele Afghanistan esithi kazisoli ngenyathelo lokuthi amasotsha la asuswa kulelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amabili. UBiden uthe wakhetha ukususa amasotsha la kulokuthi impi iqhubeke ngoba yayingathatha isikhathi eside. Ukuhlaziya udaba lweAfghanistan sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Yeah, abantu bangazola uBiden ukuthi kunjani kutheni, kodwa ke iqiniso lwakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo oweAfghanistan wayefakwe yi-America imncedisa for 20 years, wayengaphongunncibilika nje aphongunncibilika abantu bavele kuhle ukuthi we-Taliban khonapho bahle bavele batshaywe yitwetwe bonke bahle bancibilike wonke umuntu lo president wakhona hle aphume elizweni abaleke khonapho masinya masinya angikhole ukuthi ukhona wayekukhangelele khonapho. So iqiniso lokona ilikuthi loba bangaze bamsole loba kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu be-Afghanistan bona ukuthi kati bona babezithi kuzahamba njani, babebhonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mthokotho bengazimeli bazilwele bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So-ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa-ke nxa kwakuyikuthi kwazokuvunyelwa nongu-President Trump khona ukuthi bayasuka, loba kungaze kube ngabe nguye uTrump ngabe bayachiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Ye, hayi, angithi ama-Americans ngabantu abatshintshatshintshayo bantshintshe uhulumende batshintshe lokhu batshintshe lokhana bangasola lokhu bahle batshintshe khonapho. Kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa-ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu okwakuvunyelwene njalo laikuthi kati khona nxa kungasacinanga kuzacina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa-ke kambona ukuthi kukhona okunye angakwenza. Ikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyikuthi bona basekela u-president wabo umkhokheli wabo kufanele ukuthi bangayekethisi bavumele ukuthi ku-next elections umongameli wabo abe ngodliwane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leDallas eTexas. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu. Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.